sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlazi ku 7 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Financial sector is stable with the foreign currency auction performing well.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethuse abanye ngamazwi akhe ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka okujabulisayo lapho esethula amazwi akhe wombiko oqhakathekileyo wesimo sesizwe, state of the nation.
Okuyindalo sithi kabaqhubeke bethendula kathesi balinde bekukunanela ngesikhathi esikhonte.
Ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokulima walo nyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo lomvundiso ngoba bengathengiselwa okungavuthwayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi liyesaba ukuba lingaginywa nxa lingangena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo.
I-MDC ithe iqala liyakwazi ukuba uGibson Sibanda kwakumele ebe yi-president bala bathi amashoni amaningi eZimbabwe kasoze votele iNdebele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Ngamele Emmerson Mnangagwa aza ngesikhathi leZimbabwe libhekane lodubo lokucansa kwentengo yempahla lokuwa kwesindo semali yelizwe nxa icathaniswa nemali kwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika. Iningi likhala ngokuthi impahla yezitolo zithengiswa ngedola leMelika kodwa iningi lezisebenzi zihola ngemali yama-RTGS wona angasathengi lutho loba ukubhadala indleko ezifana lamafutha ezimota, imithelo ezindlini, inhlawulo yabantwana yezifundo ezikolweni nako konke okudingwa ngabantu empilweni. Wonke lokhu Mnangagwa akazange akuthinte embikweni wakhe wesona esithi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthuthuka okungcono kulanyakenye kungelani lendubo ezidalwe yi-COVID-19 lezijezo zomnotho athi zabekelwa ilizwe ngamazwe athuthukileyo anjengoboMelika.
The higher predictions are premised on the good 2020-21 agriculture season.
Umnotho wethu uzakhula ngenxa yesivuno esihle somnyaka odlulileyo, imali ekhwelayo yentengo zezokwemba, intengo eyala ingakhwelanga le mali yethu elesisindo. Ugatsha lwezemali nalo lwenza kuhle.
Financial sector is stable with the foreign currency auction performing well.
Kubeke sithi ugatsha lwezokulima lolokwemba yizo ezenza ilizwe libe esimeni esingcono kwezomnotho ngoba zilethe inzuzo enengi ngokuthengisa izilimo lokwenjiwayo. Ethi umsebenzi omningi kwezokulima uthuthukise ngabatsha bona athi bancedise kakhulu ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa iningi lamalungu edala ephalamende kakhulu amabandla aphikisayo bathi lumbiko uyinhlekisa. Unkosikazi Lwazi Sibanda ongumeli wemathebelele North phansi weproportional representation PR ngomunye wabakadebelalele uMnangagwa esethula umbiko wakhe. Yena-ke uthi wonke ukukhulunywa ngumongameli akusiqiniso.
Mna bengicabanga ukuthi nxa bengathi beki-dollarize idola so that isimo sibe right kumuntu wonke oseZimbabwe ngoba kathe sezithizi isimo sibi. Ukudla of course athi bakutholile emakhaya but kungasathi bahambe bethenga ichukela bethenga amasepa izinto ziyadura.
Lokhu kugcizelwe ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Javet Moyo yena othe iningi labantu lidla imbuya ngoluthi.
Okokuqala ikuthi sikuma levels achiyeneyo. Bakhona bahlezi kakuhle ababona izinto zibahambela kakuhle. Bakhona nje abathwele nzima ikakhulu izisebenzi eziphansi. Imbono yabantu phakathi kwelizwe.
Engcishi ecubo ngayezombusazwe uMnumzana Lubani Nondo uthi Loko kuchiwo kulumende akumangalisi.
Loko ngama statistics azikhulumela. Kungumkhuba we government ukuoverestimate economic growth. Sikujwayele vele la nesinye baya overestimate. Kungumkhuba we government.
Omunye wamalunga edele parlamente engwebandla liphisa ele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthe yena wamukele ngenjabulo ukuthuthukiswa kwemizamo yokudala amathuba kwabesifazana embikweni wesona owethulwe ngumnankagwa namhla.
Into engiyizwileyo ekhulumileyo yinto eseduzane lenhliziyo yami, into ye-Women's Bank. I-Women's Bank thina sithi sifuna kube le-Women's Bank, sasikhangelela ukuthi kuzaba le-Women's Bank ezancedisa omama abakwi-informal sector. Njengoba likwazi ukuthi iZimbabwe vele is highly informalized and abantu abaningi abakwi-informal sector ngomama.
Ngakho uphinde waqongosela udaba lokuba idala lephalamende kumele lizame ngazozonke indlela ukuba imithetho yelizwe iyalolongwa iguqulwa ngokuphangisa ukuze ihambelane lokumunyetho kusekelo sombuso welizwe esalotshwa kutsha ngomnyaka ka-2013. Uphinde waveza ukuba iparlamente evulwe namhlanje izamele ikhangele lokuhluza imithetho ethize egoqela olawula umsebenzi wokusakaza owe-Broadcasting Services Act, umthetho oweZimbabwe Complaints Mechanism ozakhangela indaba zokuhlukuluzwa kukaZulu ngabebutho leminye. Uthe sokusele imithetho engamashumi amathathu lambili ukuba ihambelane nalokhu okusisekelo sombuso welizwe. Wathi njalo ukuze umnotho uthuthuke ngamandla, uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokuphathiswa kwabalimi ngokwengeza amathalakitha okulimisa angaba zinkulungwane ezintathu lemitshina yokuvuna eyama-combine harvesters engaba ngamakhulu amabili. Kulandela ukuphumelela kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-Victoria Falls, ukwanda kwenani lezithekelele ezivela kwamanye amazwe, abakwamanye amazwe nenhlanganiso ezizimeleyo asebefaka izicelo eziningi zokwenza le mihlangano yabo kulelo dolobho sokunceda kakhulu ekutholiseni ilizwe imali yakwamanye amazwe. Umongameli welizwe wethule umbiko wakhe wesona walo nyaka engekho edala lephalamende esesigodleni sakhe sesithithawuze eHarare ngendlela zebulenjini kulandela iziqondiso zelizwe zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eze-lockdown. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende ubika ukuba ulaka lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus ezikolweni solusiba nganeno ngalezi nsuku. Inani labafundi ababanjwa igciwane leli libikwa lehle lisuka phezu kwenkulungwane 1267 ngeviki edluleyo laya kumakhulu aphezu kwa-12,815 liviki. Abogatsha lezempilakahle babika ukuba eleZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili, 2.4 million, yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili. Ngesikhathi sokulungiselelwa kumsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo, imvundiso lakho konke okudingakalayo emsebenzini wokulima, ngoba belakho ukuthengiselwa inhlanyelo engasoze ibasebenzele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe isingene esikhathini sokulima salonyaka ngoba izulu seliqalile ukuna, kodwa abalimi abaningi emaphandleni bakhala ngokuthi abananhlanyelo lomvundiso we-fertilizer okunakho ukubangela indlala emzini eminingi ngomnyaka ozayo. Umlimisi omkhulu emathebheleleni kugatsha lwezokulima uhlangothi olwe Agricultural Rural Extension Services umnumzana Dumisani Nyoni ukhuthaze abalimi ukuba njengoba izulu seliqalile ukuna sokumele baqale ukuphendula ukuze bahlanyele umhlabathi ongathola amanzi eneleyo okumilisa inhlanyelo.
Sithi abaqhubeke bephendula kade balindele ukuhlanyela ngesikhathi esiqondile njengoba nezulu sinazelela ukuthi liyana lihambe isikhathi libuye kuzaba njalo njengoba sathi yokuqaleni ukuthi lizabe ligilize ekuqaleni sikhangele ukuthi lizaba ngcono sokusiya phambili. Inhlanyelo ziyathiyana ngapha ngakunje sekuthanda ukuthi ngaba abalimi badinga inhlanyelo yamabele kumbe enyawuthi.
Unyoni uchaze ukuba uhulumende njengenhlala yenza lo nyaka wenelise ukuphathisa abalimi abathile ngenhlanyelo lomfundiso phansi kwenhlelo ezifana le intwasa.
Uhulumende uncedisile ngenhlanyelo yomumbu kodwa uyenika inhlanyelo elima i-eka kuphela. Umlando wokudinga inhlanyelo ngomlimi singakhala alubani ingekho emavinkilini. Ngiyazi siyaswela imali yokuthenga kodwa umlando womlimi wonke ukuthi abone ngenhlanyelo. Uhulumende uyancedisa ngayithuba limvumela athi ukuthi umlimi abe sekhangelela kuhulumende ukuthi uzancediswa ngenhlanyelo.
Unkosikazi Sethule Ncube waseMango esigabeni sangezansi emaNdebeleni ukhala ngokuthi yena labanye abesifazana abalanhlanyelo ngoba abalamali yokuyathenga emavinkilini enhlanyelo kobulawayo. Lo nyaka uthi njengoba seliseula izulu ucele inhlanyelo yamabele lophoko kuzihlobo ezavunayo lo nyaka.
Sanibonani bomama.
Yebo.
Lisuka ngaphi?
Emagoli.
Livela kwenzani?
Uyocela inhlanyelo.
Alikayitholini inhlanyelo njengoba kwezinye izigaba zomhlaba seziyithola inhlanyelo?
Hayi, asikayitholi.
Lithi wenziweni?
Bengasincedisa abakwanisayo.
Isikhathi sokulima somnyaka odlule abalimi abanengi bachaye inala bayathengisa isivuno sabo eziphaleni zelizwe eze-Grain Marketing Board ukuthi abanye izilimo zabo zatota ngenxa yezulu elinengi. Lo umnyaka akuthembisi lanxa ababona ngezomkhathi bathi izulu lizakuna okulingeneyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo eleMthwakazi Republic Party lithi liyesaba ukuba lingaginywa njengokwenziwa ibandla le-PF Zapu ngelezanu nxa lingangena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla ayisithupha abumba umanyano we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2017 kulungiselelwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka olandelayo. Umanyano lo wawukhokhelwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai wayekhokhela ibandla le-MDC team. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi imanyano enje yenza ukuthi kuncindezelwe abantu abadabuka eMatabeleland leNkabazwe. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi kuyabasolisa ukubambana lamanye amabandla.
Ubabhemi lenkomo awukwazi ukuba bopha ndawonye uyatshona ungalimanga. Sizamile thina njengabantu besindebeleni kusukisela ngo-1980 besibulala ngegugurawundi ukwasayini accord. Ubaba unkomo wayenza sathi thina yi-surrender arrangement or document besayina i-87 accord. Sasebenza savuma ukuba ngo-deputy bempumalanga i-MDC ithe iqala liyakwazi ukuthi ubaba uGibson Sibanda kwakumele president bala bathi amashona manenge eZimbabwe kasoze votele indebele wadethi ubaba Gibson Sibanda wamdeputizer amini Morgan Tsvangirai kwezomtambara badethi Welshman labo Gibson bamdeputize umtambara kwezo Simba Makonde kusile mabambo uthi baba uDabengwa wasebenza nzima emsebenzela kutheke nxa sokuchaywa ikhu sokumele umphoko angene ngoba nguye wayi authentic lead umnangagwa sekichiwe umgabe sefakwe under house arrest bamgijimisa umphoko kutheso kumele kuthathe umakhuphe over uTsvangirai sefile omo onyose nchamisa labo magalela mafa bagijimisa uThokozani Khuphe.
Umoyo uthi kunengi okungahambi kahle eZimbabwe.
AmaNdebele eZimbabwe aphethwe njengama second class citizens abangelakwenza ukuthi bathathe ipolitical leadership osokugoqela ukuthi laseBholeni langa kuyiphi indlela kumbe kusemachurch makungama association awe Zimbabwe indebele liyahlala lingu deputy.
Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa isikhulumele sebandla le MDC Alliance uthi bayakusekela ukubambana lamanye amabandla akukhelwa ngabakhuluma ulimi olujiyeneyo.
Amatshona amaningi ayevele supporta izaphu. I-Central Committee yekankomo PF Zaphu kwawolosinamano labokhenefimano labantu abaningi. Yikho-ke thina asinanzeleleni namhlanje ukuthi sesingenelwe izano. Sikhangele ukuthi emathebeleni south, mathebeleni north, ubulawa egwelo bakhuluma isindebele. Sesi siyachaphaza abantu ngento engasoze vele ibe khona. Uma salwisana le-racism kaSmith sase sayiqeda du, kungani khathesi sesivusa inketho yabatshali? Kungani eZimbabwe singabantu esingayanga ngitsho lesikolo esingazange siye church?
Umava uthi abantu kumele balimuke okwenziwa ngamanye amabandla.
Mahlabezulu, siqapheleni ama-political party asekhukhumala njengedlamilo. Kungani bazabhiwula imota bona baphinde bepatshaswe? Lokhu yikuzama nje ukuthi bona bazingenele bazuze ukudla.
Bambe ilizwe leZimbabwe liyangaphi njengoba amabandla aphikisayo ekhozela kangaka? Abadala bathi sizayicela izivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje, uhlelo wasihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana elizweni. Ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani ye-Google ithi izasungula inhlelo eziningi kuzwekazi le-Afrika eminyakeni emihlanu ezayo. Ithi inhlelo lezi zizabiza imali edlula amabhiliyoni amahlanu amadola. I-Google ithi izasungula inhlelo ezizakwenza ukuthi kube lula ukuba abantu besebenzise ubulembu be-internet kuzwekazi le-Afrika. Umlobi wakwele Tanzania u-Abdullah Razak Ghana nguye othole isicoco se-Nobel Peace Prize in Literature lonyaka. Unikwe isicoco lesi kulandela ukuloba kwakhe udaba lokuhlupheka kweziphepheli njalo langendlela abamhlophe abaguqula ngayo usiko lwabantu abansundu. UMnumzana Matt Helm, umabhalani omkhulu obona ngokunikwa kwezicoco lezi, utshele intatheli izindaba eSwedish Academy eStockholm ukuba uGhana waloba ngokujulileyo okubhekane leziphepheli waveza njalo ukuhlupheka kwazo. UMenz uthe uphinde waloba kabanzi ngokuguqulwa kwesiko labantu abansundu ngabamhlophe abahluduna izwekazi le-Afrika. UGhana owazalelwa eZanzibar ngomnyaka ka-1948 waphephela kwele Bhilithane ngomnyaka ka-1960 ulengwalo ezilijumi. Inkampani ye-Pfizer le-BioNTech sezicele ukuba uhulumende wakwelemelika azivumele ukuba zijove abantwana abaneminyaka esuka kwemihlanu kusiya elijumi lanye ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba i-Pfizer yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eye-Twitter izolo kusihlwa. Umcebisi kamongameli Joseph Biden obona ngezempilakahle uthi kuyenzakala ukuba kuhlatshwe ijekiseni le abantwana laba kusukisela ngolwezi lonyaka.
Ukusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana ebulenjini i-social media bekukhangelelwe njengendlela yokukhankasa kwamabandla aphikisayo ngoba iningi labalandeli bamabandla la bengabahlala emadolobheni lapho okutholakala lula amagagasi obulembu be-internet. Emaphandleni kwazakala njengomthombo webandla elibusayo elezanu PF lapho kade kungelabantu abaningi abasebenzisa amagagasi e-internet. Kodwa inhlanganiso ezibona ngokwethulwa kwembiko zithi emaphandleni lakho sokulabantu abaningi abafinyelela ubulembu be-internet. Ngalokho ukhetho oluzayo luzadinga ubuciko bamabandla ukuthi akhankase ebulenjini azwakale lalapho angangeni khona mathupha kodwa kufike amagagasi obulembu be-internet. Kambe inkundla zokuxhumana ebulenjini zizadlala ndima bani kukhetho oluzayo? ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule endawonye locubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Engubonayo ukukhetho lololuzayo luzabe lungani luchiyene kulo khetho esike sabalalo eminyakeni edluleyo ngokunge-technology le lokhu siwaphambili siwaphambili. Ngokunjalo ngikhangelela ukuthi i-social media siyadlala indima enkulu kakhulu kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni kumbe semaphandleni ngoba lalapha emaphandleni vele i-social media isingenile lakho ikakhulu kwabona abatsha ontanga. Ngawo-ke kuqakathekile ukuthi abantu bangene bonke ifisa lamaphathi zonke angene ku-social media adinge usekelo kumbe into akhankase esebenzisa yona i-social media. Bona ngani i-platform ezaba le ndima kakhulu ekudingeni ekusekelo emkhankasweni olandelayo.
Wena-ke Mnumzana Ndlovu ubona njani imikhankaso yonale ye-social media?
Mina-ke ngiyabona phela ukuthi bayasebenza abantu kodwa mina ngilwana ovele ehlele kuthandabuza ukuthi impumela yokhetho lweZimbabwe iphuma ivele ukuthi ngibani okhampene kakhulu or kukhona imkhonyova eyenziwayo eyiyo egcina isiyenza kuphume impumela yendlela ephuma ngakhona. Ngoba ungakhumbula ngo 2017 kusiya ku 18 kwaba nokukhankasa okukhulu kakhulu okwabo Chamisa kwakulaleye ilunga lelelalenza iphathenje okuthiwa ngukosana moya elingazange likhankase kakhulu. Kwase kuthiwa kuzosetshenziswa khonokho ukuthi sibone ukuthi in fact kwageshwa ngakhonokho ukuthi abona lwana ongakhampeniyo vele uzaluza kuzawina lwana okhampenayo obonakala kakhulu kodwa isikho kwaphumayo. Ayisikho kwaphumayo. So kunzima kimi ukuthi ngikholwe vele ukuthi umuntu angaze agcwale umhlaba wonke bapende laba kuthiwa ngabe MDC indawo yonke ibe bomvu ephansi naku-social media sibone omarakashi abarakashi abakamnakagwa besukela abantu sibanzima ku-social media ukuthi yikho yini khonokho okudetemina impumela yokhetho. Hhayi mina ngimthanda kuzo omkhulu khonapho. So lokhu nje kuba yikudlala kudlalwe bese kusithi yona i-election kuyisisenziwa ngenye indlela. Kubuhlungu lokho kodwa yiyo i-reality esilayo eZimbabwe unfortunately.
Mnumzana Gawule, wena kodwa ubona njani ukuthi iningi isikakhulu emaphandleni alifinyeleli o-internet?
Okokuqala ngithanda ukuthi ngingathi kanti ngike ngingani ngiyathi kuNdlovu okwakhona okuqakathekile ngingakakuphenduli khonapho ngithi mina okokuqala yikuthi asikhangeleli ukuthi indlela ezisetshenziswayo ezokufikisa imibiko esizidingayo ezingani zibalulekile ngesithuza namhla yiziphi. Sikhangele yona i-social media ukuthi ingadlala indima enganani. Kungakhathalekile ukuthi umumo wethu unje obani kumbe bakhampena ngaleyani indlela kumbe ngaleli sikhuluma ngendaba ye-social media. Sikhuluma konke ukuthi abantu bamele bangene bonke ku-social media amabandla akhankasayo angene ku-social media. Kodwa mbona ukuthi i-population emaphandleni lakho i-internet isikhona ezigabeni eziningi isifinyelela ngoba lelo getu selikhona le network sikhona kusho kulula ukuthi bona abafinyelelayo abatholayo bayashare labanye. Yiko kuqakathekile kakhulu emumini wemkwethu ngapha emaphandleni.
Mnumzana Ndlovu, manje wena nxa ukhangele siyabona kukhona lokho okuthiwa ngama-hashtag kungasebenza yini?
Mina njengoba ngithilo egandi ndakuwe Gawule, mina ngumthandabuzo omkhulu kakhulu masikhuluma ngendaba yokutshintsha eZimbabwe kumbe inguquko. Ngoba-ke sibonile lokhu kusenziwa ngizobuyela futhi kumbali yeZimbabwe ikhulume kakhulu even nangama-election ayenziwe edlulileyo nokungibuyela kuwo ngoba yiwe sifunda kuwo angithi. Sikhumbule inkalatha yomsebenzi owenziwa for example ngomoyi uTsvangirai kuzokutshintshwa legama lakhe zokuthiwa Morgan is more. Ziphiwa zonke lezi zinto zagcwala ku-social media zagcwala naku-TV wayesebonakala kancane kodwa ekugcineni impumela ayisabanga yiyo esayibonayo. So angikholi ukuthi vele into leyi eZimbabwe i-about ama-messages of campaign or amazwi asiwe ebantwini ama-programs asiwe ebantwini nento ezifana lezo. IZimbabwe ibanjwe yiZANU-P F. So ibambe xhaka mpela ukuthi okunye lokho okwenziwayo ngumdlalo nje ongathi ngesilungu legitimizer i-election result engayenziwa engaphunyiswa i-election. Indlela ebuhlungu kodwa i reality yeZimbabwe yakuphinda futhi.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Gawule ungasigqibela uhlelo nosithele ngembono yakho nxa ukhangela lokho kukhulunywe ngubaba uNdlovu.
Mina engikubonayo thina njengamaZimbabweans uNdlovu ukanya uyena ule concern yakhe ngabe kumbe enjengami ukuthi lami yabe ngilela micele ngilibekela endibekele engimakilo nje ukuthi ngithi mina ngikuzana uPF yena ku MGC bese sinxaxa njalo ukuthi elami ivandla angasisebenzisile kumbe social media at the end of the day kahlawina but asikhangeleni ukuthi umbiko ufikile yini ebantwini kuqala indlela kuphela ukuthi imbiko ngafikishwa kuhle ebantwini ikakhulu ngontanga laba sikhuluma ngabo esukuza nami i-social media ingadlala indima enkulu kakhulu okumangalisa yiko ngikubonayo khonoko.
Umnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF ubexoxa endawonye locubungula izombusazwe ezimele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Ngokwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi lisekela uhulumende kaZulu kwele Sudan kulandela imizamo yokususa ngenkani abaphethe intambo zombuso. Uhulumende wakwele Sudan uthi abazama ukuthuthuna intambo zombuso ngenkani mhlaka 21 Mpandula ngabalandeli bowayengumongameli u-Omar Hassan al-Bashir. Walbashir wasuswa embusweni ngomnyaka ka 2019 kulandela ukutshengisela emigwaqweni kukaZulu wayekhala ngombuso wakhe wochuku. Owamanje uvalelwe entilongweni eHartoum umelele ukumiswa emthethwandaba owe-International Criminal Court lapho azakwetiswa khona amacala ambalwa akuqela ukubulala abantu abaningi, ukuthuthuzela impi, ukwephula ilungelo loluntu lokunye. Sekule minyaka emibili kulo hulumende kaZulu ophethe intambo okhangelelwe ukuba uzakwenza ukhetho ngomnyaka ka-2024. Uhulumende wakwele Melika usebenza ndawonye lohulumende lo ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo kwele Sudan njalo uZulu azibuse. Umnumzana Ned Price isikhulumeli sohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi kubi kakhulu okuphose kwenzakala elizweni leli okunabanye abantu ababefuna ukugenqula uhulumende. UPrize uthi elemelika lisekela uhulumende ophethe intambo okwamanje njalo kukhangelelwe ukuba uhulumende lo uzakwenza ukhetho oluzathakazelelwa ngoZulu kwele Sudan. Uthi okwenzakala mhla ka-21 Mpandula kubisela muva ingqubekela phambili kwele Sudan njalo kwenza ukuba uhulumende weMelika ancedise nzima enhlelweni eziqhakathekileyo kulelo lizwe. Kulandela ukususwa kukahulumende wakwele Sudan ngelemelika ukuba ngelinye lamazwe akhuthaza ubudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele, elemelika lisekela ilizwe leli ngendlela ezijiyeneyo. Umnumzana Folker Pathes okhokhela abakunhlanganiso ye-United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan uthi ilizwe leli libhekane nenhlupho eziningi. Uthi umnotho wakwele Sudan uyabhidlika akulandelwa imithetho ngemfanelo njalo kule mpi yomvukela eDarfur lezinye indawo. Umnumzana Pathes uthi kumele umhlaba wonke jikelele uncede ele Sudan ngendlela zonke ukwenzela ukuba kube le ngqubekela phambili kulelo lizwe. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Price othi elemelika lamanye amazwe abadinga uncedo ukwenzela ukuthi ilizwe leli libe lombuso kaZulu njalo abantu baphile ngcono. Uthi elemelika lizancedisa ele Sudan ekuqhubeni inhlelo ezizaletha injabulo lengqubekela phambili kulelo lizwe. UPrize uthi kukhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho ngemfanelo ilizwe leli kube labamele indawo ezijiyeneyo edale lephalamende njalo kube lebutho likaZulu.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethuse abanye ngamazwi akhe ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka ukujabulisayo lapho esethulala uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo wesimo sesizwe, i-State of the Nation. Ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa linhlanyelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com.